Watu la umculo lodumula kumajayana wathi kuleli lizwe sake sashayina wabiza wathi ithina moya eka mathambo ngabe dala njalo Douglas British lawyer kambe ke udala kanjani konke lokhu kuyikuthi uBritish wayedlala ibhola ezireli phezulu wazalwa kobulawayo wafunda khona waqala ukudlala ibhola esemncane esafunda pho waqala njani ke ukudlala ibhola le Highlanders
ngaku 1972 1973
Obritishi wayengumbimbi kuqembu lamahlolanyama wayethakazeleka kudlala lobani bo emuva
baningi because mina ngingena phela kumkwayela ingaza the youngest place and then ngiretire ngasitaaoldisplace so uyazivela amalokozana kona athiyeni tore zingadlala la yini but I enjoyed it kakhulu ngilo zandla hayi ikakhulu khonapha sesiyaretire sona sisengabo zandla
abasekeli bebhosi babesithi-ke vala ngebhethu daki ngesikhathi edlala e-Highlanders ngoba esaziwa edlala ngezembuqu ezingeni eliphezulu wakwenza njani-ke lokhu mloyo
akhona ukuphuma iqiniso nangake zinikele ku-trike hayi ngo ama-strikers ayekhona sizeweydangerousukuthi ngithi lo hayi kwakunzima so nangangizinikela ngisithi hayi ukuthi try and shut them out aaphela kwasala ilege nje kuphela yodwa ilege le yasalayo kuphela ithi i-Rosebon ithibuka hayi thibuka sokungani ngeyethu kwasokumele nje basiningi ukuthi hayi satime i-Castle Cup i-Zifa well i-Castle Cup yayi-Castle Cup then but ayicela ukuthiwa i-Zifa Cup okuyi-independence labo
umloyo esekhumule ijoko wafundela ukuqeqesha abadlali benguqu
ngathi ngiritaya yanti vele bahle bathi ngonindlela ukukhosha right sengithethe kama-certificate lawa asokuthiwa khona o-right ngona uyokumalowa division ngahamba kumalowa division futhi ngachova rit ukuthi lami ngithole i-experience ngahambaembaembaye hayi ngasobe ngifake kuwayela endazeni assistant coach ngaba ngu-assistant kukamadinga
uBritish uthi abadlali bakudlala ngesikhathi sakhe nakulezi nsuku abasafani ngoba bakulezi nsuku abaqinanga
angikhulumeli ukuthi asuke singadlali but there is a big difference le difference yikuthi na one outhi ngiqale ngokuthi laba abana ngathi sibadlalela imali thina it was all about i-passion right abaqinanga because lokudla bakudlala thina sidlala sasesiphekile iswana sibhekele isithwala esiyifuthi right ufanele ukuthi sasithinge ukudlula abafana hayi labafana dlala labo-right
abantu basabake badlala ibhoso kumele kube yibo abakuphatha isikhundla kuqembu le-Highlanders ubona njani ke lokhu mloyo
kunzima in the sense yokuthi ha ukuze ungene laphana ya ukuze ungene laphana phela sokumele ube le mali manje thina singonjwada silalutho kathiwa trying siyefika khona pana ngaziulosiyakubeeunkulunkulu lokuthi hayi siyefika lapho phezulu khona
uBritish Douglas Mloyi uthi uzathembela enkosini ukuthi ngolunye usuku uzaphatha iqembu le-Highlanders kumbe aphiwe isikhundla sokuthi aqeqeshe okwamanje kenza lutho kwezemidlalo wenguqu ngimalesitho sofeningisebhababulstadium kobulawayo igama lamo yezu jesus ban